kutsho khonoko nje ukuthi umhlaba iAfrica iEurope leAmerica sokuhlangene embonweni owodwa oqinile othi wona sokwanele ngezenzo lezo sizibona ziqhutshwa yiZANU-PF nabayisekelayo ukumunqanisa imikhandlo yokukhuleka kwabantu kupolitiki. Ngakho ngathi kuyisimboli, kuyisibonakaliso nje okuseleyo ukuthi wona ngokwawo amaZimbabwe aphakame azilwele, aphakame aphakamise izandla athi sokwanele. Laba abanye ngemithetho yabo emazweni abo bangancedisa, bangasekela esingathi moral and political support, kodwa abasoze bawenze umehluko. Umehluko uzavela kuwo amaZimbabwe ngokwawo ukuthi azilwele kule mpi ekhona le.
Ithi njalo iMelika abenze ukhetho olusanda kwedlula lwangaqhutshwa ngemfanelo, labo bazajeziswa le mideni yabo. Lapha kungaba kukhulunywa ngeZimbabwe Electoral Commission yini ochigumba labanye bakhe.
Nxa iMelika ikhuluma ngabathikameza ukhetho, ikhuluma ngempela okokuqala ngaye uhulumende weZimbabwe, i-incumbent government, le Zimbabwe Electoral Commission, lezinye inhlanganiso ezinjengabofazi labanye ababonakala bephithizela, bevimba, bevikela njalo befuqa abaphikisayo ekwenzeni kwabo umsebenzi ade kumele bawenze. Kuphinde kube lama security organs, inhlangothi zomvikela ezitholakala ezihamba phambili ngokuhlukumeza abantu, ukuhlukumeza amabandla aphikisayo, lokwenza konke nje obokuthatha inkululeko yalabo abaphikisayo kuyibeka eceleni. Kuphinde njalo kuthatha amathuba wonke empumelelo ekhethweni kuwanikeza ibandla elibusayo. Bonke laba abantu bazozithola bebalwa kulabo abathikameze umbusa kahle, abathikameze inkululeko eZimbabwe.
Kodwa amanyathelo anje Dokotela Mpofu singathi ayaphathisa yini kumzabalazo wokuletha umbuso okhululekileyo eZimbabwe, kumbe kwenza iziphathamandla zeZANU-PF zintunye nje ziqhubeke zisenza okubi?
Amanyathelo afana nala anikeza imoral support lepolitical support, ayisibonelo sokuthi umhlaba ukhangele, umhlaba uyabona njalo umhlaba uyafisa ukusekela amaZimbabwe enkulukweleni yabo, ekulweleni kwabo inkululeko. Kodwa ubukhokheli obuyadala umehluko yibukhokheli bokwamabandla abusayo, ubukhokheli bama-civil society organizations, ubukhokheli bezisonto lama-church aseZimbabwe, lobukhokheli babo abantu beZimbabwe ukuthi basukume bazilwele. O-America, o-Europe, labo-UN, labo-SADC, labo-AU, labo-European Union bangasekela kuphela, benikeza i-moral support, the political support, kodwa ukunqoba kunqotshwa impi yenkululeko kudalwa utshintsho kuzavela ebantwini beZimbabwe bekhokhelwe ngamabandla aphikisayo, ngabezisontweni, ngama-civil society organization, labanye abaphathekileyo ngokungatholakali kwenkululeko ezweni laseZimbabwe.